indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 16 Nhlangula 2019 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje, igqwetha lomkhokheli webandla le-MDC lilimala engozini yemota emgwaqweni.
Kube lo dubo emoteni lapha, imota yagcina iphongubalekela umgwaqo. Siyawela le igqwetha eliwu-advocate Thabani Bofu wasebaleseka emoteni le kwesikhathana esithize.
Ilizwe leZimbabwe likhuthazwa ukuthi lingadindi imali entsha yamadola njengalokhu okwenzakala kusetshenziswa ama-virus checks.
Kumele uhulumende nxa imisebenzisa yena ayihloniphe laphana atihloniphanga imali ya ngoba ngenxa yokuthi basiprinta amali amabhiliyoni.
Namdlalo usuku lwabantwana ole Day of the African Child.
Ngibonani abantwana abalalelwa abanikwa that platform ukuthi bakhulume labo izikhalazo zabo labakudingayo.
Baningi abantu abathakazelela usuku lwe-Father's Day.
Ngiyaxolisa-ke mina ubaba wami washona 2000 kodwa-ke ngizokuthatha leli thuba ngibonge ngokujabula okukhulu uChief Ndiwele ngasenzela khona njengabantu bakamthwakazi ukuthi asilwele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Igqwetha likamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC lilimele engozini yemota emgwaqweni izolo eMashonaland Central. Umnumzana Thabani Mpofu obelomtshayeli wakhe ulaliswe esibhedlela lapho ayelatshwa khona amanxeba ambalwa. Umpofu wamela uChamisa emthethwandaba we-Electoral Court lapho uChamisa wayephikisa impumelo yokhetho olwenziwa nyakenye owancinta khona umongameli Emmerson Mnangagwa. Isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati uthi uzakhuluma ngalo daba lolu kusasa. UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikaChamisa uthi umpofu usesibhedlela lapho okuvunyelwa khona abalutshwana abantu ukuthi bazembona.
Kube lo dubo emoteni lapha, imota yagcina iphongubalekela umgwaqo. Siyawela le igqwetha eliwu-advocate Thabani Bofu wasebaleseka emoteni le kwesikhatshana esithize. Kusadingeka ukuthi sazi ukuthi kathi indaba imoto isuke iyasebenza ngalolu hlobo.
Singathi kula bantu kade bekhuluma bengani bathi kukhanya ngazani kukhona okwenzakaleyo, sibe sithe nxa uhulumende lesandla into ezinjalo ungathi ningakhona?
Hayi, ngeke sitsho thina. Okwamanje singakutsho ukuthi indlela izingozi zezimoto sesenzakalayo ngayo elizweni kukhanya ngani sesibiyele emalangeni amnyama kakhulu. Alapho sithanda ukuthola izibuse kwawuphonga ukuthi abantu bephonga kuphela nje beqedwa imigwaqo. Kutshengisa ukuthi mhlawumbe isolwela abantu ifanele ikhangele sisibe icubungulwe ngendlela ephezulu.
Singathi-ke umpofu okwamanje ungaphi?
Usathola ukusizakala. Ngeke sitsho ukuthi ukusiphi isibhedlela ngoba kusenzela ukuthi kube ukuthi ungaphi, ngoba senzela ukuthi imuli yakhe ibe yiyo engakhipha lokho.
Ungatshelani-ke uZulu ngokulimala kwakhe, ngoba abantu bangazani kuningi abakukhulumayo.
Umpofu ulimele kodwa asikho ukuthi usengozini. Indoda eziqinileyo kakhulu njalo kukhanya ngani uNkulunkulu ngabe uphathe kakhulu. Phela abantu bangazi ukuthi umpofu ngumuntu kaNkulunkulu nje, uhamba nje ngomgqibelo ngoba besebenza zakhe zensonto.
Ye, singathi kade hamba labo-ke kuthiwani ngabo njalo kade bebangaki, okade tshayela futhi ungabe kade ungubani?
Ulo driver o-professional osele eminyaka eminingi esebenza kakhulu ongiyo kade tshayeleke leyo moda. Yena ngiyethe ukulimala kancane kodwa hayi kukhanya ngani uNkulunkulu uphathisile ukabile lokwethusa kangako.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, sixoxelaye ese-London. Ukulimala kwampofu engozini yemota kulandela okwehlele umfundisi Talenta Chiwenga ojayele ukuthothoza uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kasenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla sikahulumende ngokucatshangwa nguZulu ngengozi zemota emgwaqweni.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthazwa ukuthi aqhakathekise isisindo sedola leZimbabwe elizasetshenziswa elizweni ngokuya kwesikhathi. Abantu bakhulumele Studio 7 bathi besaba ukuthi idola leZimbabwe lizafana lalelo elalahlwa ngomnyaka ka-2009 kulandela ukugudeka okumangalisayo kwama-BRS checks okwenza ukuthi kusetshenziswe imali eziningi zakwamanye amazwe ezigoqela idola leMelika. Umnangagwa usanda kubika ukuthi ilizwe liza kuba le mali yalo ngokuya kwesikhathi. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Busisa Moyo, omunye wabacebisi bakaMnangagwa. Lapha uyazikhulumela njengosomabhizimusi wakwaZimbabwe.
Umongameli nxa ngimlalelisisa ukukhuluma ngokuthi kumele sikhulumisane. Indaba le yayikhona ngingathi iminyaka engxenye isikhombise edlulileyo kulokhu kukhulunywa ukuthi kuzamele kwelinye ilanga omunye umnyaka khangele indaba yokuthi silethe imali yaseZimbabwe. Kodwa iyabisi kumele leyo mali ithathwe ngendlela eyenza ukuthi abantu babe le-confidence emalini yona leyo, ukuthi abantu nxa beyisebenzisa bayisebenzise bebona ukuthi ukuphathwa kwayo iphathwa ngendlela engafananila lokhuya eyayiphathwa izimdola leyana iminyaka leyana 2008.
Kuyayenziwa njani? Kuyayenziwa njani moya?
Yeah, kuzayenza. Uyabona into eyenza ukuthi imali abantu bayithembe, ngithi ukuthembakala kwemali bayisebenzise bele themba. Kumele uhulumende nxa eyisebenzisa yena ayihloniphe. Laphana asiyihloniphanga imali ya ngoba ngenxa yokuthi sasiprinta imali ama-billions sisenza esikufunayo kasizange iphathe ngenhlonipho. Uhulumende wethu kumele ayiphathe ngenhlonipho imali le engasebenzisa imali angelayo, asebenzise imali anayo, okuthiwa yi-budget surplus, nxa sikhuluma ngokomkhono. Nxa uhulumende engayisebenzisa ngendlela engatshengisiyo ukuhlonipha kwemali, ukuthi imali yithi nxa siyibambe ukuthi ibe le-value, sibe lethemba kiyo, kuzamele uhulumende wethu ayiphathe ngendlela. Uminister uProfessor Mthulini uyathembisa thina ukuthi hayi lokhuyana okwakusenziwa laphana kusezokwenzakala njalo, ukuthi siyabe silokhu siletha imali sifake imali, yikho okwenza ukuthi imali ingabi levalu nxa kulokhu ithelwa kuphela, ithelwa ingena belokhu beprinta imali leyana, yikho okwenza ukuthi imali ingabi lethembo.
Umnumzana Busisa Moyo ngusomabhizimusi njalo ungumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ubekhuluma ezimele njengosomabhizimusi. Sixoxelaye ekoBulawayo. Namhla lusuku lwabantwana ole Day of the African Child olwasungulwa ngomnyaka ka-1991 yinhlanganiso ye-Organization of African Unity esibizwa ngokuthi yi-African Union. Usuku lolungo lokukhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo abantwana njalo lokubakhanga ukuthi bafunde ukwenzela ukuthi bazithuthukise. Kwabulawa abantwana abaningi ngosuku lolu eSoweto kule South Africa ngomnyaka ka-1976. Abantwana bazi batshengisele besola inketabejabi lokufundiswa indimi zabamhlophe. Usuku lolu lonyaka lunanzwa ngaphansi kwesihloko esikhuthaza ukuthi abantwana bazimele esithi Right to Participate, Let Children Be Seen and Heard. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele unkosazana Pretty Moyo olwela ilungelo labantwana labomama.
Ngibona ngani abantwana abalalelwa abanikwa that platform ukuthi bakhulume labo izikhalazo zabo labakudingayo. Ngibona ngani abatholi izinto ngendlela yokuthi ama-rights abayenelekise ngendlela okufanele ayenelekise ngayo. Njengokuthi sithi thina i-right to education, abanye abantwana abakwanisi ukuthi bahambe ezikolo, abakwanisi ukufunda ngenxa yokuthi maybe omunye soyi-orphan wafelwa ngabazali, kumbe ngenxa yesimo semali, kumbe ngenxa yesimo sokuthi umzali ubesebenza kasasebenzi. So ngibona ngani i-right of education yabantwana ayenziwa ngendlela okufanele yenziwe ngayo.
Kumele-ke kwenziweni ukuthi abantwana benakakelwe sibili okuzwayo?
Mina ngokubona kwami ngoba ukuthi sithi siphephela ukuthi ukuthi government ayenze lokho ukuthi government yenze lokho sonke nengamengi igovernment kumele yenze izinto zayo kodwa ayifezekisi ama rights abantwana lelungelo labo abantu ilungelo labantwana ukuthi balibone lisebenza so ngibona nganthanqathi na abantu njengabantu as Africans ifuthi singabuyela sinenza le that spirit of ubuntu sibe kwazi ukuthi umuntu akamakhelwane ngumntanami Ngibona nani ngokwenza njalo ungabakwazi ukuthi umntaka makhelwane ngomntanami la uzabakwazi ukuthi nxa ubona umntaka makhelwane egodola kunje sikhuluma kuyisikhathi somqanda ube kwazi ukuthi umncede lawe ngakho lokho okuncane olakho nxa ubona umntaka makhelwane sehlileka kumbe yesikolo wena nxa ukwanisa umncede ngibona nxa singabuyela njengabantu abamnyama sibe le that spirit of ubuntu ngibona ngani abantwana ama rights abantwana engaba ngcono ngoba isikhathi sokuthi sithi siphethela ku government ngibona ngani siphelile
kumele benzeni nomama kwezinto abantwana bekhangela ukuthi bayenza khonokho kumele bekwenze
ngibona linxa omama bengaba la ngabomama abakwazi umhlelo wokuthi kuthwala umntwana 9 months kuyinto enzima njani nxa bengaba ngomama abale spirit sobuntu ispirit sokuthi babe le spirit sozwelo ngibona ngani singaba lo mehluko
unkosazana Pretty Mpofu ulwela ilungelo labantwana labomama sixoxe laye ekobulawayo
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 la ku 13860 kHz.
Yeah, womanje isikhathi so ukuthi sikhangeleze amasiko.
Sengana amasiko
wenziwe manje.
Ngilo baba mkhulu
amasiko
babelobola.
Uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu tsuku zonke. Namhlanje ngixoxa lo baba uIsaac Mpofu, umlobi olodumo. Siyamazi abantu abanengi. Bangena esikolo bafunda ingwalo zakhe. Okwamanje ke ulenhlanganiso ukuthiwa imvuselelo yolimi lamasiko esindebele. Baba Mpofu siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga baba, siyabonga.
Ye, akusitshele baba Mpofu ukuthi lapha lizama ukuthi liyenzeni ngenhlanganiso yenu le.
Ngasikhangela empilweni kamthwakazi kathesi. Ulimi selusifa, ulimi selugajelwa ngezinye indimi. Ikakhulu isikhiwa lesishona sizama ukuvuthelela ulimi lukamthwakazi ngoba sizwe singelalimi sifile amasiko lawo asenyamalala lawo sesithathelwa ngamasiko abanye ngiyenza isibonelo nje esisegcekeni nxa kufiwe ngesindebele sakithi ngendlela kamthwakazi kuyahlonitshwa kakhulukazi abantu baya esililweni bechumile basike bakhalele abantu akukho lokho esesikubona lamhla okufika abantu sekuqhawulwa wonke umuntu akusiso isintu sikamthwakazi lokho sekuhamba umuntu eqhawula wonke umuntu eqhawula wonke umuntu vyoco vyoco ayi sekusithi ke kubeka kusiya phambili sekugidwa sekugidwa sekutshaya izingungu bagida abantu bazibeke ingathi kuthiwa bayathokoza khona kufiwe isiko lakhe
khonapho ke Mpofu singathi kumele uphathwe njani usiko lwesintwini
usiko lwesintu nxa usiya esililweni ufika uzibuthe ungowesifazana uguqe phansi ukhalele abantu lobu yindoda ukotshame labo baphendule ukuthi hawu zibonakele kumbe hawu he labo likhalelane linjalo ngokuchuma amadoda sesuka ke sesiyazihlalela wodwa laphayana omama labo sebehlala phansi lapha kuchunywe ngesiko lesintu
Singathi okunye lifisa ukuthi kuvuselelwe kuyini baba Mpofu?
Angazi kumbe ukhonapho baba esifisa kuvuselele sibili emasikweni kunengi kakhulu. Olimini sesikhaliswa ukuthi abantu sebesehluleka ukukhuluma ulimi lwabo. njengabantu abathabula labanye abadala kabasakwazi ukukhulumisana ngesintu kuhle baqede inkulumo sebehamba bekufaka amabala lemicho enjani esikhiwa isikhiwa sibili sesiluthethe ulimi saluqedani ya bese kusithi-ke isishona laso esihamba singena lapha lalapha 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 thina sidinga ukuthi ulimi lwakithi luvuselelwe abantu bakwazi ukulukhuluma bakhulume lona bengafaki indimi zabanye sifisa ukuthi amabala amaningi asekilizwa kakhulu lamhlanje abantu sebesithi sifuna ukuthi sibe kwazi ukuthi ukuba kwazi ukuthini kakusiso siNdebele isiNdebele sikhuluma ngokwazi ngifuna ukuthi ukwazi ukuthi lokhu kakuqondanga ngayikhona ngifuna ukuthi ube kwazi akukho akusiso siNdebele kukiliza kuningi kakhulukazi.
Yes, ngathi okunye kuyawe kufakwa engwalweni kumbe ukuze kufike ebantwini kuzayenziwa njani?
Ezingwalweni sibili kakhulukazi kodwa kakhulu emsakazweni njengoba sikhulumisa senze nje duwe abasakazi abaningi ikakhulu lapha ekhaya awu bayakiliza kakhulukazi kakhulukazi bese abalaleli ikakhulu abantwana bese bethatha ukholoko ukuthiwo ngabasakazi ukuthi selululimi lwakhona ulimi oluqondileyo athi
hayi ke olamhla ngima lapha-ke kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithatha leli thuba ukuthi mbonge ubaba u-Isaac Mpofu umlobi olodumo sizaxoxa la ngeviki ezayo sikhangela-ke amasiko esintu
siyowagcina amasiko khangela amanye amazwebayawagcina amasiko
okwamanje-ke soke isikhathi sabatsha silo Mike Hobe.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike wobe namhla kuhlelo sithakazelela usuku lwe-Father's Day ngilicelile nina abalaleli bethu ukuthi lisithumezele imilayezelo lisitshele okuningi mayelana losuku lolu asizweni ukuthi litheni
ubaba uncube lo okhulumayo ngiyabingelela abasakazi be-Studio 7 ngosuku lwe-Father's Day usuku lokubungaza ubaba ngiyaxolisa-ke mina ubaba wami washona 2000 kodwa-ke ngizothatha leli thuba ngibonge ngokujabula okukhulu ubaba uNdiweni uChief Ndiweni ngasenzela khona njengabantu bakamthwakazi ukuthi asilwele ngiyambonga njengobaba ngizothatha leli thuba ahlale esihlalweni sobabongizalayo ngiyambonga ngokuphakama aphakamele iqiniso ngiyabonga ubaba uNdiweni ngiyabonga ngimbonga kakhulu ubaba uNdiweni akwenzayo kuyangijabulisa nalapha eMzansi besinayo e-stadium esontweni lase-Revelation esonto endikhonzayo ngithi baba iya phambili siyajabula sikuyasijabulisa lokho okwenzayo siyabonga sibonga kakhulu sicela ube namandla uNkulunkulu akuphilise ubuselele isintu sethu nathi sibe nenkosi ngiyabonga
mina ngithanda ukubingelela ubaba omfundisayo mfunda form 2 ngendaba yakhe happy Father's Day
salibonani salibonani baya baphathi bohlelo lwethu ngithanda ukubingelela umzali wami uSimon Chabuza osesigabeni senkayi ngithanda ukumbingelela kungenzela lukhulu ngoba ubaba ungifundise ngaphansi kwesimo esinzima engifundisa engenawo umsebenzi ngoba mina ngizalelwe phakathi kodubo ungifundise engelawo umsebenzi ngafunda ngaze ngakhula ngafika kulesi simo engiyiso sona kathesi ngikhuluma kunje so ngiyambonga ngoba ungifundise ethengisa ingulube ethengisa izilimo kade ezilima yikho ukuthi ngize ngithole ukuphila ngoba kwelakithi kungekho umsebenzi so ngiyakubongela lokhu ngithanda ukumbonga kakhulu ubaba odlale indima enkulu ekuphileni kwami lekukhuleni kwami ngiyabonga
njani basakazi bestudio 7 ngiyabonga ngeli thuba. Ngizocela ukuthi ngibonge ubaba wami ngisalileyo. Ngiyephi Father's Day baba khona ngasenkahle. Ngiphimba. Ngiyabonga baba ngokundetha emhlabeni. Ngiyabonga njalo indima oyidlele ekukhuleni kwami. Ngiyabonga.
Isikhathi yiso esingasavumi isikhathi du sesidliwe ngumangoyi. Ngithanda ukuthatha leli thuba ukubonga wonke umuntu othumeze imilayezelo. Wonke umuntu ongubaba nguwe ngithi happy happy Father's Day. Ikakhulukazi ubaba wami ubeke ithemba obe mdala ngithi happy happy. Silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram at BigMike3BIGMYKE3 iyona username yami. Lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9. Kwanele kwalamhla olivalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hobe. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye-bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe. Ake sizwe okwethulwe nguNtungameli Nkomo namhla kwezokholo lwesiKristu.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje.
Umbhalo wethu namhlanje suthatha kwabase kuncwadi kaPaul kwabase Kolose ichapter nga 1 iverse ngizabala kusukela ku-15 ngisehla. Yona ifuze uNkulunkulu ongela kubonwa elizibulo lezidalwa zonke ngoba konke kwadalelwa kiyo okusezulwini lokusemhlabeni okubonwayo lokungabonwayo loba kuyizihlalo zobukhosi loba kuyiziphathamandla loba kuyimibuso loba kungamandla konke kwadalwa ngayo kwadalelwa yona. Yona ingaphambi kwakho konke lezinto zonke zimi ngayo. Namhlanje bemfundi sikhangele lindaba yokuthi kathi vele yena uKristu ungubani. Banenge abantu abacabanga ukuthi uKristu ngumuntu kuphela. Bakhona abanye abacabanga ukuthi hayi waye ngumprofeti owabuyayo wedlula wahamba. Ikanti abanye bayamkhonza kodwa bamzwisisi isimo sakhe lobuntu bakhe uKristu ukuthi kathi vele yena ungubani, ume njani. Okokuqala esikunanzelelayo nxa sibala kule ivesi yikuba yena uThixo wafananisa uJesu indodana yakhe ukuba babe munye. UJesu ufanana lobabakhe njalo umunye lobabakhe. Siyathola kuJohane ichapter ka-1 uJohn uthi yena ekuqaleni kwakulolizwi ulizwi waye nguNkulunkulu. Ngakho kutsho ukuthi uKristu ufanana laye uNkulunkulu njalo u Kristu unjengaye. Izwi likaNkulunkulu lithi lona uhlezi esihlalweni sokudla sikababa wakhe. Ngakho siyambona ukuthi lapha ahlezi khona isihlalo sakhe. Njalo singakhayela kwabaseKolose lapho uPaul uthi yena ufuze uNkulunkulu ongela kubonwa njalo elizibulo lezidala zakhe zonke. Ngakho siyananzelela ukuthi uThixo waqalisa ngaye uJesu wambeka waba nguye phambi kwethu sonke. Ngaye ke uJesu yikho lapho esithola khona indlela yokuya kuye uNkulunkulu. Lapha nxa sibala kusichapter 16 uthi yena uPaul ngoba konke kwadalelwa kiyo okusezulwini lokusemhlabeni okubonwayo lokungabonwayo. Ngakho kuthi ukuthi ukukhona omnye umhlaba thina esingeke sawubona ngamehlo ethu enyama kodwa ukhona umhlaba omunye omkhulu kulezulu kuleminye njalo imhlaba ekhona eyadalwa nguNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu lithi kodwa konke khonokho okukhulu okumangalisayo kungaphasi kwakhe uJesu kadala ngaye uJesu wadalelwa yena njalo kuma ngaye yikho ilizwi kaNkulunkulu sithi ulizwi nguye wadalayo uNkulunkulu wayekhuluma ilizwi kwenzakala izinto uJesu yena uyilizwi iBhayibheli lithi lona loba kuyizihlalo zobukhosi loba kumbe ikuba isiphathamandla loba kumbe imbuso loba kumbe ngamandla konke kwadala ngaye uJesu kuthi ukuthi konke lokhu kungaphansi kwakhe uJesu njengoNkulunkulu gabi lesiqalo gabi lesiphetho loba wabuya lapha emhlabeni waba ngumuntu ayisithi ukuthi wayeqala khonapho ahlaphelele khonapho siyakwazi ukuthi yena waba yinyama ukwenzela ukuthi asindise kodwa yena isimo sakhe uNkulunkulu ophila kunaphakade kalasiqalo kalasiphetho qhakathekile ukuthi simkhonzeni yalikhuthaza namhlanje ukuba simenze abe inkosi nomsindisi wethu
akuyiphethe mfundisi
baba sibongile sesithandazela inhliziyo zethu ukuba zizamangaliswa yibukhona bakho philisa abagulayo bathinte ngesandla sakho ngegama likaJesu amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke ntungameli Nkomo ungadinelwa kusasa. Ye kwezemidlalo iqembu le-Islanders linqobe ele-Dynamos 1-0 emdlalweni we-Premier Soccer League odlalelwe enkundleni ye-Bubblefield Stadium kobulawa namuhla. Emdlalweni eminye ye-Premier Soccer League asibone ukuthi kuphume njani. Capes United 3, Tel 1-3. Triangle United 0, Chicken Inn 0. Musho 1 Stars 0, Wange 0. Manika Diamond 0, Ngezi Platinum 0. Loke ingoma kalabo majayivana omajisi kuba lapha ke uhlelo lwethu singakavalelisi wothi sikhangele indaba ekade sigokhela namhlanje. Igqwetha lomkokheli webandla le-MDC lilimala engozini yemota emgwaqweni. Ilizwe leZimbabwe likhuthazwa ukuthi lingadindi imali entsha yamadola njengalokhu kwenzakala kusasetshenziswa ama-BRS checks. Namhla ke bekulilanga kumbe sithi usuku lwe-Day of the African Child. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu kwanamhlanje olivalisayo ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.